Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 16 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni sekuseni lamhlanje
uJustice Bere kumbe umahlulelo uBere engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe
uMongameli Mnangagwa usexotshe umahluli wedale le Supreme Court uJustice Francis Bere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe lanxa inani lababanja umkhuhlane weCOVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezinsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele eqhubeke ngendlela zokuzivikela.
And then they talk about, will you accept a peaceful transfer? And the answer is yes, I will. But I want it to be an honest election.
President Trump talks about things that just aren't accurate about everything from vaccines. We're going to have one right away. It's going to happen and so on.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho uMnumzana Joe Biden babele mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo bechasisa ukuthi kuyini abazakwenzela abantu alubana bethe bakhethwa zonke lezindaba lezinye ziyalandela lanxa inani lababanja umkhuhlane weCOVID-19 lababulawa yilomkhuhlane selehlile eZimbabwe kulezinsuku abezempila kahle bathi uzulu kumele eqhubeke ngendlela zokuzivikela bathi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngelizwe udale umonakalo omkhulu nxa abantu bengayekethisa lobanje ugatsha lwezempila kahle lungakethuli imbiko eveza ukuthi bangaki ababanje umkhuhlane lo labafileyo isolo ngolwesithathu bekulabantu abangamakhulu phose amabili 184 abalokhu bephethwe yilumkhuhlane asebefile bangamakhulu amabili lamachumi amathathu lane 231 lanxa umkhuhlane lo usehla eZimbabwe lakwamanye amazwe aseAfrika agoqela uSouth Africa emazweni angentshonalanga afana labo Melika labo Bilitane uyamemetheka uChris Gande weStudio 7 uqoqelo lwela amalungelo kaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Amanani ekorona okuliqiniso ukuthi bathesi ipolitiki zethu zingane zithule. Mhlazana kuyathiwa i-opposition isifuna ukuphakama lamafigures ekorona zaqaza ngoba kakhulu kakhulu ikorona idisetenzwa njengepolitical weapon to suppress i-opposition. So bathesi amafigures ethu ayehlile ayehliswe ukuthi i-opposition ithule.
Kodwa bona abantu baziphatha njani lezi nsuku siyabona ukubana iningi seligcwele yonke indawo kungasela lokho okuthiwa yi-social distancing. Ubona ungani kungakuhamba njani khonapho ebantwini?
Abantu bezimbabwe bayajubeka, abantu bezimbabwe baphila njengezinja ezigcwala egangeni singukudla. So abantu ukuthi bazenza i-social distancing bengalazi mota ezingezabo bagada amabhasi babegcwele emabhasini. So vele uhulumendelayo i-corona kayithathi serious nakungala-political stress. So labantu labo balandela uhulumende wabo nabo i-corona kabayithathi serious bathing okungabenza belalee bathing okungenza bebhadala izikhulu fees zabantwana bathing okungenza bebhadala ama-rent. So mbona ngaza corona ingunumber last kumaendlela abantu abakhangela ngayo abantu bakhangele okungabenza behambe. So asi-prioritize njengelizwe.
Siyabona ukubana kunsuku ezedluleyo isaqalisa elizweni i-corona, iningi labantu kade bevela e-South Africa yibo kade bebuya layo elizweni. Kodwa kathesi kumanani aphumayo akula ngisho esimzwayo ovela e-South Africa. Kungakutshengisani lo?
Anti kathesi amabhulibhodi lokhu ngavulwanga kangako. So ngibona zathi abantu abavela e-South Africa balutshana babuya njalo nale kesi ilokho ilo ezisongigidimuni. So kunzima ukuthi utsho zethu ukuthi abantu iyehlile inani konke kwenjani ngoba amasigazi ethu kakhulu kakhulu kayisho amasigazi okuthiwa singarelya ngawo njengezizalwane ngamafiga angani ngabothika mtana.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Umahluleli womthethwandaba weSupreme Court uJustice Francis Bere uxotshe umsebenzi ngomongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Ubere wamangalelwa ligqwetha umnumzana Itayi Nduzo esithi wangenela kudaba lokubophisana phakathi kwenkampani ebikwa ilobudlelwano lesihlobo sikaBere iFrema sikanye logatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara olwalumelwa nguye umamangala uNduzo. Unduzo uthi uBere wamtshayela ucingo esithi kumele izinara leFrema sizikhulumisane ngaphandle komthethwandaba. Umabhalane omkhulu eofisini kamongameli umnumzana Misheke Spanda wazise izolo ukuthi uMnangagwa uxotshe uBere ngemva kokuba iqula ayelikhethe ukuthi lihluze lolu daba limfumane elecala. Lokhu kuza ngesikhathi omunye umahluleli weHigh Court uJustice Eric Andewere laye esemiswe umsebenzi okwesikhatshana ukuze acutshungulwe phezu kwecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini aletheswayo. UNdewere nguye okhulule isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Job Skhala ngebheyili kumaviki edluleyo. Kodwa ugatsha lweJudicial Services Commission lwethule umbiko ngolwesibili lulandula ukuthi uNdewere umiswe umsebenzi phezu kodaba lukasikhala. Sixoxele gqwetha umnumzana kulakwaJehove.
Asikubonayo kathesi kungani umongameli welizwe esebenzisa amandla akhe kanye leconstitution eyiyo futhi njalo emnika amanye amandla ukuthi ekhiphe lawo majajes umbe abahluleli abona ingani kabahambelani le ndlela abusa ngayo ilizwe. Ngakho-ke siyabona uFrancis Bere uma sikhangela umsebenzi wakhe ezikhathi zonke lezi kube ngumsebenzi kwezinye izikhathi lapho ade esenza khona izinqumo ezingani kazihambelani lohulumende esingathi yena obesangu-independent judge kwamanye amakhesi especially ama-cases agoqela abantu bembangazwe kumba ama-politicians kumba abantu abakhangele ezepolitiki.
Enxa sikhangela udaba lukaBere lolukaNdewere singathi bavele bakhona yini abahluleli abakhohlakeleyo abenza ukuganga emithethwandaba kumbe kukhona okwenzakalayo nje okunye okungelani lokuthi benze okubi.
UJustice Bere kumbe umahlulelo uBere yena engabe waphambanisa ngokuthi efonele leyo nkampani ayifisa ukubophisa inkampani yesihlobo sakhe. Kodwa abakhangeleyo labakhangelisisa ngezepolitiki eZimbabwe bathi bona bacabangela ukuthi uJustice Ndewere lokuxotshwa kukaJustice Bere singabona umpikitsha ovelayo ukuthi uhulumende uzama ukwethusa abahluleli, uhulumende uzama ukubethusela ukuthi benze izinqumo ezihambelana leposition kahulumende kundaba zonke.
Umnumzana kulakwaJehove ligqwetha. Umongameli Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden babele mihlangano yokuphendula imibuzo kaZulu izolo lapho abacele khona abantu ukuthi babavotele. UTrump uthe uzimisele ukusuka esihlalweni nxa enganqotshwa nguBiden kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 kuLwezi osolusalelwe ngamalanga alitshumi lasikhombisa kuphela. Kodwa uthe ukhetho lolu kumele luqhutshwe ngendlela esuthisayo kungela kuqilibezela. Esikhathini esedluleyo uTrump ubengaphumeli egcekeni kulolu daba okubangele ukuthi abanye bacabangele ukuthi ulakho ukwalela esihlalweni. Ababili laba benze imihlangano le behlukene. UTrump usole uBiden esithi abantu akumelanga bamvotele. Ebuzwa njalo ngokubanjwa ngomkhuhlane we-COVID-19, uTrump uthe kwenzakala nje lokhu kodwa uhlolwa njalo nje.
Well, they do a lot of testing in the White House. They test everybody, including me, but they test everybody. And something happened.
E-White House, bayahlolwa abantu, okugoqela mina. Kwenzakala nje ngawubamba lomkhuhlane kodwa angilankinga lamamaski. Ngitshela abantu ukuthi bawagqoke. Kulempiko ephumileyo ekhomba ukuthi abantu abagqoka amamaski abayisilinganiso se-85% bayawubamba lomkhuhlane. Kumele ngibonane labantu. Angisoze ngihlale ngicatshile ku-basement. Bayawubamba lomkhuhlane abantu abagqoka amamaski. Khangela ugovernor weVirginia. Lo bekungumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. UBiden usole uTrump kwakhe umhlangano wathi abantu akumelanga bamvotele ngoba esetshengisile ngendlela aphathe ngayo udaba lwe-COVID-19 ukuthi kakwazi akwenzayo.
He missed enormous opportunities and kept saying things that weren't true. It's going to go away by Easter. Don't worry about it. It's going to all when the
wadlalisa ithuba lokulwisa lomkhuhlane. Etshona etshela abantu izinto ezingaqondanga esithi umkhuhlane lo uzaphela nge-Easter. Wathi njalo nxa sokutshisa uzanyamalala okwamasalamusi. Ulokhu esitsho njalo lakhathesi. Kazange akhulume ngokwakumele kwenziwe. Wazihlupha kakhulu nge-stock market esithi engakhuluma ngengozi yalomkhuhlane i-stock market sizakuwa.
The market would go down.
Lo bekungumnumzana Joe Biden ozancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli weMelika. Ngenxa yohlelo oluvumela abantu ukuvota ngaphambilini kwelanga lokhetho, kulabantu abayizigidi phose ezimbili 17 million asebevotile. Ingcwethi zithi lokhu kuveza ukuthi inengi lilomdlandla wokuvota kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Gary Twala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Kubalulekile ukuthi abantu bayevota ngempela, ikho ubona abantu sebegijimile kangaka. Njengoba usisho sokungizigidi ezilishumi lasikhombisa abantu sebehambe bayaphosela amavoti. Lokhu mbona ngathi umthelela walokhu kwenziwe yindlela ilizwe elimi ngayo. Njengoba sibona kulokungazwani lapha kwabondlebe sikhanyilanga labensundu, okuyindaba esiyisikhathi senzakala. Kodwa-ke abantu abaningi kabajabulanga ngakho, njalo uhulumende lo wehlulekile ukuyiphatha kahle le ndaba. Phecelezi ngathi yena umnumzana uTrump la ngenxa yobuzwa ukuthi kambe ungabe wenzani noma uthini ngalokho okwenzakalayo, ngala mpendulo ecacayo ebonisa ukuthi ungomunye walaba abazonda abensundu, njalo abantu kaba abakuthandi ukuthi umuntu onjengaye osesihlalweni sikamongameli abonakale engacaci ngendaba ezinjalo njalo lokho njengoba sesibonile sokunezinyanga abantu lapha besemgwaqweni bebhikitsha kuye kwathawa izitolo lapha ngendaba yona leyi enzondana kubulawa abantu abamnyama abantu ngibona ukuthi kabahlalisekanga nxa ungaqhubeka kunje ilizwe lingangena phakathi kobudlwangudlwangu lesiphithiphithi esikhulu kakhulu njengoba sesibonile nje esikhathini esidluleyo ngakho ngibona ngathi bafuna ukuyatshintsha uhulumende abantu
Uthi wena uTrump uyabazonda abantu abamnyama kodwa yena uthi kazondi muntu njalo kakhethi abantu ngemihlobo phezu kwalokho bakhona abantu abamnyama abatshona begcwele emihlanganweni yakhe abamsekelayo
Mnumzana Nkomo umlomo kaweqwamfula izenzo ngesinsikhathi ziyakhuluma udlula umlomo njalo ngakulunganga ukuthi lanxa engabuzi lowo mbuzo aphendule impela athi bhadla athi mina kangibathandi bonke vele sibabona belobandlululo nxa bebuzwa uyamuzwa ethi hayi mina abantu abensundu ngiyabathanda ungananzelela even lasendlini yami ngisetshenzelwa ngumuntu omnyama kumbathi omunye wabangani bami ngumuntu onsundu akukhiphe emlonyeni ngeke sikulandele nxa sesiyake kulaba abamlandelayo kungaba lezi zathu ezibabeka lapho kodwa besazi ukuthi ngabathanda abantu abansundu singanikeza isibonelo senhlanganiso yebandla leza nuPF ngaseZimbabwe ngapha siyazi ukuthi kalenzi kahle kodwa baningi abantu lenza kahle bona abathi benza kahle lize liyethola abantu sike sabona lapha kubo New York abantu bephakama besupporta ibandla leza nuPF kodwa bengazwisisi kahle ukuthi ukuhamba kanjani okunye futhi singakutsho ukuthi laba abantu bahamba bayilandela lapha mhlawumbe kukhona abakutholayo bakhangela abakutholayo noma ungumuntu obazondayo bengenandaba kodwa manje bayethatha lokho abakufuna siyazi ukuthi amakhanka adlimbuzi kodwa ngesikhathi yayitholakala imbuzi ilandela ikhanka
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika lusemilonyeni yabanengi udaba lomuntu othe uyisizalwane sakwele South Africa olobe enkundleni yeTwitter ukuthi wenqabe ukudekelwa ukudla ekhefa lako Wimpy yisisebenzi esivela eZimbabwe ngoba esithi inzalo yakwamanye amazwe idathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi Umuntu lo uthi ufune ukuphiwa ukudla isisebenzi esizalwa kwele South Africa kona athi kugcine kusenzeka. Uthe uphe isisebenzi lesi imali yesibongo itipu enengi njalo wakhuthaza abanye bakhe ukuthi belandele isibonelo sakhe. Udaba lolu solusabalele enkundleni zokuxhumana ezifana leTwitter leFacebook abanye bemsola kodwa abanye besithi ngempela abantu abavela kwamanye amazwe badathela izizalwane zakwele South Africa imisebenzi Umahlekisa uOliver Keith ulobe ekhasini lakhe leFacebook ukuthi usesungule isikhwama sokuncedisa owesifazana lo oweZimbabwe obizwa ngokuthi nguNometa ukuthi athole usizo esebenzisa ihashtag ethi tipfonometa. UKeith uthi wethekelele koWimpy eClearwater eSouth Africa lapho isehlakalo lesi esenzakale khona wakhulumisana leziphathamandla zalindawo zamtshela ukuthi uNometa uzathola usizo lokwelulekwa olwe-counseling zide njalo sezidethe amanyathelo okwenqabela isehlakalo esifanayo Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo abesifazana olilunga lehlanganiso yezim imbokodo unkosikazi Victress Matutu othi lanxa impilo ilukhune yabantwini bokuza ayisizo zonke izizalwane zakwele South Africa Afrika eziketha abantu ngobuzwe.
Bakhona abavumelana laye lo usisi lento ayishoyo ukuthi abangavumi ukuthi basave ngabantu ababuya ngaphandle, bakhona abangavumelani lakho. Iningi labantu eSouth Africa abakazi baphume ngaphandle kweSouth Africa. Abakuzwisisi futhi ukuthi ukhona umuntu weSouth Africa osebenza ngaphandle kweSouth Africa. Bacabanga ukuthi nje abantu eSouth Africa bona bahlala lapha elizweni labo abaphume ngaphandle kwamanye amazwe. Kodwa abantu abakwaziyo ukuthi abantu eSouth Africa bayakwazi ukuphuma bayefuna imisebenzi, bayesebenza manje bayefunda ngaphandle kweSouth Africa, bayefunda kwamanye amazwe. Ngicabanga ukuthi yibo laba abazwisisayo ukuthi labantu bakwamanye amazwe bayakwazi ukungena eSouth Africa bafike bafunde kumbe basebenze. La bafike khona ngale abe ngabantu bokufika khona ngale emazweni. Njalo asikuboni bephathwa ngaleyo ndlela ukuthi ngilapha basemsebenzini yabo bese emazweni laba kubo bagcine betshela ukuthi abakwazi ukuthi bayenza imisebenzi yabo ngokuthi bangabavela ngaphandle kwalelo lizwe. Njengalokhu bona abakwenzayo ukuthi sokungani abantu abanye abavela kwamanye amazwe eAfrica abona kabasibo bantu kabasibo maAfricans. So abantu abayinganxanye bengamanzi msakazi. Engicabanga ukuthi futhi okunye manje sokwenza ukuthi kungani kufake ipressure kakhulu yisimo somnotho njengoba sibhekene labo corona labo lockdown abantu baphelwa imisebenzi eSouth Africa. Engxenye mhlawumbe baba frustrated ukuthi imisebenzi yaphela sebecabanga ukuthi imisebenzi iqedwe yilabo abantu ababuya ngaphandle.
Abanye bebebhala kumbiko kantombazana lo esingathi ngama-comments. Imbiko elenzondo njengokuthi abantu abavela eZimbabwe kabaziphathanga. Singathi ngumbono osabaleleyo lo ebantwini beSouth Africa kumbi. Ngabalutshwana nje abavele bengathandi abantu abavela kwamanye amazwe.
Thina njengamaZimbabweans silapha eSouth Africa sesajwayele ukuhlala sigxekwa nje kungaba khona into embi uyenziwe ngabantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa. Kungaze kube khona umuntu loba yena lo ozathwa hayi uzwakale enuka ikhwapha hayi ngumuntu obuya phandle. Sasafunda ukwamukela ukuthi ngoba sisemzini yonke into embenzakalayo lonke umuntu ofuna ukufaka iblame ibaphezu kwethu. Kuningi ngokukhulunywa ngamaZimbabweans. Yebo kambe bakhona abanye abakwenzayo lokho abakuthoyo ukuthi amaZimbabweans ayakwenza. Kodwa kusithi sonke zonelwa mvuyinye of course ngoba sesingena sonke esakeni lelo ukuvalelwa khona abanye la ukuthi hayi abantu baseZimbabwe bayizigebengu abantu baseZimbabwe abageze abantu baseZimbabwe bayiziqholo. Sonke sesivalelwe ebhodweni elilodwa kodwa singafani.
Unkosazana Victrice Matutu ngohlanganiso yezim imbokodo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa eBeitbridge adubule abulala owesilisa uJohn Sithole oyisigebengu ebesidume ngokubamba inkunzi kulelo dolobho izolo. Inkundla yeSimlive yona ithi abafundi bamakolishi batshengisele phambi kwenkampani eqatshisa izimota eImpala Car Rental izolo beyisola phezu kokuthunjwa komunye wabo uTawanda Mochehiwa lokuboshwa komkhokheli wabo uTawanda Ngaziwure. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ndivuka njani basakazi bethu abahle. Hayi siyezwa mpela bayakhala kakhulu abantu ngento ezehlukeneyo. Ngama-MDC lawa bayakhala kakhulu nopresident wethu laphana umama uMakhophe. Hayi thina sucela kakhulu ebantwini bakithi bonke nje jikelele ukuthi masingama-election lawa ngoba kuthiwa ayasondela. Masingavota nje sonke sivotele izaphu. Sonke nje masingavotele izaphu izaphi iwine. Hayi ingawutshintsha kungaba nomehluko izaphi uma ingawina. Ngicabanga ukuthi izanu ingayidedela impela intambo ngoba ngale kwalokho eyi singahlala sikhala ngesifo esi-1. Sizohlala sikhala ngesifo esi-1 impela ngoba akunamuhli MDC ihlale iwina kodwa bengayivumeli ukuthi ibuse. Yikho ngenje lokho kusenhliziyweni nami. Nami ngiyabonga kakhulu umasiza ngokuhlala ngisekrestu. Ngiyabonga kakhulu basakazi bethu abahle.
Hayi siyabonga. Ngibingelela ke abalaleli baka Studio 7 ngithi livukile livuka kanjani bakithi. Hey bakithi imhlola eyenzakala eZimbabwe le enziwa ngomakhophe abe imhlola ngempela. Imhlola engakhulumekiyo. Abantu abangazange bavotelwa ngisho ngumuntu kodwa ke sebephakathi weParliament. Angazi ukuthi bazakhulumela ubani. Kumbe bazafika besithini ebantwini baza addressa besithini. Angazi bakithi le imhlola eyenzakala endaweni yakithi. Hayi imhlola mpela engakhulumekiyo. Imhlola ebizothiwa imhlolo. Hayi ke sizabona isiphetho sakhona ukuthi yini. Bese ngivukisa ke imuli yami ngivuka kanjani imuli. Hayi mina ngiyaphila bantwa bami. Hayi ngithi inkosi mayiligcine uma kuvuma amabhodi uma kuvulwa kumbe loba kungavulwa bakithi. Hayi sizobuya kuphela ngempela ekhaya ngoba sokulesikhathi esithi. Hayi siyabuya bakithi. Hayi ngiyabuya December so hayi ngiyabe ngisekhaya bantwa bami. Hayi inkosi mayivuma.
Salbonani basakazi baka Studio 7. Hayi siyajabula ngohlelo lisinikeza. Mina ngingumandlovu ngilapha eBotswana. Izanu kayiphume, umnankagwa akaphume, akancedi ngalutho. Kaphuma umnankagwa vele asimfuni, akungene uChamisa. Akungene uChamisa umnankagwa akaphume sesikhathele. Abantu bayafa ezibhedlela, abantu bayanyamalaliswa, bayathunjwa kwenziwani yonke into engacaciyo. Ngenxa kamnankagwa umgabe azabe ngcono. Ngiyabonga kakhulu basakazi.
Ya ngihleli ngizwa bayakhuluma nje konke nje bekhuluma esikhathini esiningi beze bekhulumela ngombhuqazwe sokungangokuthi-ke nxa ngakuthiwa beme kuqale kukhulunyiswane kodwa ngibona bengabantu abade kabami baya phambili ngaliphi ngoba babe sebekuxoxa sebehleze emahoteleni badeke konke okumnandi sebekholisa sebehlangene sebephendukile bahlangana emahoteleni yikho nje abakudinga akulalutho ungabe yinto elesizathu ungabe bayalalela noba bengontando wayiphikiswa kabenze singabenzani kambe ontando wayiphikiswa kabenze kodwa okungapheliyo kuyahlola ngubani uyekwazi ukuthi umgabe ngaphuma kabenze.
Sanzi wa Studio 7, Mrs. Bibango okhona emaphisa ngicela ukuzwa ukuthi lisibuzele ukuthi kathi senze njani njengoba nabantu balapha bathatha amarandi abathatha amabhonzi bafuna amarandi kuphela thina sisebenza kuhulumende asisakwazi ukuthi senzeni ungazi ule bhondi lakho ule ecocash imali ye-ecocash abathathi asisakwazi ukuthi senzeni lalapho ugadi izimota ngamarandi asisakwazi ukuthi siphile njani sicela uhulumende asiphathise asisakwazi singakwe enza yabo
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-Red Cross ithi ukuhlaliseka obesokukhona kwelesudani kulakho ukuphazamiseka nxa uhulumende ngehluleka ukuphathisa abantu abafika phose isigidi abakhukulelwe imizili zulu. Inhloko kahulumende wakwele-New Zealand unkosikazi Jacinda Ardern ukhangelelwe ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomgqibelo ngoba iningi likhanya lisamthanda. Uziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa usexotshe umahluli wedale leSupreme Court uJustice Francis Mbere umsebenzi ngemva kokufunyanwa elecala lokungaziphathi kuhle emsebenzini wakhe. Lanxa inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lababulawa yilo mkhuhlane selehlile eZimbabwe, abezempilakahle bathi uzulu kumele eqhubeke ezivikela. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump kanye lancintisana laye kukhetho uMnumzana Joe Biden babe lemihlangano yokuphendula imibuzo kazulu izolo, lapho abachasise inhlelo abazazenza alubana bethe bakhethwa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.